amasiho awe tu
ashona pi
ona amasiho
owe ukone zoro awe
ziwa amasiho awe tu
ashona pi
ona
namhlanje sisoka ngodaba ngalishupa udaba lokuthi abantwana abangamahlokandlebe ingabenzani ukuthi libagoqe nxa sebekhulile ukuthi nisaziyo udaba lolu nginonkosikazi Shila Msonda umankomo phela umankomo ungukansela edolobheni nakobulawayo njalo uyingcwethi kwezamasiko esintu mankomo utshona njani mama
isayineni isona njani baba
hayi sitshone kakhulu
umkhado jesu uhamba kodwa lokho kukhanda
ye hayi isikhathi sangikhona kodwa kuzalunga umntwana nxa sekhulile sibili umgoqa njani nxa eselihlongandlela
isigogo sigoqwa sisemanzi umntwana umkhuza esesemncane umfundise umthetho wekhaya ukuthi lapha kukobani lapha ekhaya siphila impilo enje umtshengise ukuthi mina nobaba lapha ekhaya siphila impilo yokuthi siyakhonza sihlonipha sihloniphe nehlobo sihloniphe nomakhelwane sihloniphe wonke umuntu okuthiwa ngumuntu omdala akukhethi ukuthi ungabe zela ngathi ezonke umuntu omdala uyahlonitshwa uyabekufundisa abantwana
kodwa-ke kungehlula-ke ukuthi akuthathe khonokho esesemncane pho nxa sekhulile kumele wenzeni
umntwana engehlula nxa esemncane ukuthi umkhuze awuthathi umthetho uwufake ezandleni zakho hhayi bakhona abavele bemelele umthetho yikho kuthiwa umntwana nxa sele-18 years uyamhambisa ayekhuzwa ngabomthetho
ye nxa bemkhuza khonapho akuhluphi yini la uyabulalele njengomuntu omdala
nawe njengomuntu omdala uyahlala eseleni umntwana akhuzwe kulabo malume kulabo anti yibo abamele bakhuze umntwana waphakathi kwalumuzi oyabe ubiza mina umzali kwalelo guma kuyabe kulabo anti labo malume ngiyabatshela ukuthi hhayi nangumntwana lapha kuyehlula umntwana akhuzwe
kungehlula-ke mankomo
yikho lapha sehanyiswa khona emthethweni lapha sesiyakhuzwa ngabomthetho ngokuthi umntwana usehluli
ngoba lokhu sikuthathela phela ukuthi kukhanya ngazani-ke abantwana bakamongameli kungani bayahlupha lapha lalapha so nxa ungakhangela wona khonapho njengomuntu omdala ubona ngazani sokumele benziweni ukuthi belungise sibili babe ngabantu
abantwana nxa besehlula ngithi wena nxa ungumama nxa umntwana ubona ukuthi nanku umntwana usele ntombi yakhe nxa enentombi yakhe umntwana ubathole bobabili uyabakhuza bobabili abantwana nxa umthole le ntombi yakhe uyababiza ubahlalise phansi bantu abami nezani lapha wena uwangaphuvelanga lokhu enikwenzayo bantu abangakulunganga wena mntwana abazali bakho banga ubakhuza bendawonye awuphakamisi sandla ubahlalisa phansi ubabonise ngekusasa ukuthi hhayi lokhu enikwenzayo akulunganga bantu abami
nxa ungaphakamisa uswazi-ke akuhluphi kakhulu
hhayi kuvele kakumelanga uphakamisa uswazi ungaphakamisa uswazi kumele nxa bebabili uvele uthaya owakho ngokuthi owakho nguye oyabe ewonile noma yinkazana ngithaye wami nxa engenisa idaka ngokuthi nguye wami owonileyo xa lili daka lingenisa intombi ngithaya yena owami ngithi lokho sikwenzile mntana makulunganga ngithathe uswazi ngoba ibhanti angithayi ngesikhali ngithaya ngebhanti ukuthi ibhanti alishe ukuthi ibhanti lingani loswazi linjani
hayi siyakuzwa kakhulu-ke mankomo kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye ungavala khonapha ngamafitshane mama
mita engikubonayo lapha mina ungaba ngumzali ofika uthaye umntwana wemzini uyabe ungumzali oxhwalileyo ngesintu sakithi uyabe ungumama ovele ungalambeko wena ngokwakho uvele ungalamthetho umntana womuntu kafakwa isandla ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uza kuya kubika ngakibo kusithini ngokuthi uthaye umntwana obiziweyo loba utshaye umntwana vele ongaqondananga lawo
ye siyakuzwa kakhulu mankomo sibongile ungathinela kusasa mama
iyabonga baba libelela ngelihle sinabe lonke sigoqa abae bethu sibakuza
Ngiyenze njalo mankomo sibongile mama.
Siyabonga baba.
Bye bye mama. Ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge unkosikazi Shila Mzonda uMankomo yena khona ngaleke kobulawayo ongukansila. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Woliba lesi moyeni ngenjabulo ngumthembo othemba uGift Dube lilale.
Ube ukhulizulo akuse siwa. We mama sire moya dina sire moya mu se kusele ngoma sire tulu we mama sire moya dina sire moya mu.